ngathi iningi labezimbabwe elihlala ngaphandle kwelizwe lilungiselela ukuphindela ekhaya ukuya kuba lesihlobo labangani kulukhuni kwabasebhotswana ongekho emthethweni ngesikhathi amapholisa alelizwe esesungule umkhankaso avame ukwenza minyaka yonke wokulwisana lokudalwa kwamacala. Mhlaka 1 Lwezi, amapholisa weBotswana asungula amalanga angamathuma esithupha okulwisana lokudalwa kwamacala ukugoqela ukubutha abangena elizweni okungekho emthethweni. Abezimbabwe abaseBotswana ongekho emthethweni abafana lonkosikazi Emil Dube bathi akusahambeki ezindleleni ngoba kugcwele amapholisa.
Kuyabotshwa akudlalwa endleleni, ikakhulu abantu bekhaya babanjwa ngobuningi. Akuntshintshanga lokhu ngokungena kukahulumende omusha eBotswana, abantu lokhu bebuyiselwa ekhaya ngobuningi.
Ele Botswana lisanda ukuqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngenyanga kaMfumfu lapho umongameli Mokgweetsi Masisi anqobe khona. Ngaphansi kwahulumende osanda kwehla ehlalweni uMnumzana Ian Khama, abeZimbabwe bebesidla imbuya ngoluthi bebuyiselwa njalo nje uma bezama ukungena eBotswana okungekho emthethweni. UMnumzana Isaac Ndlovu isalwane seZimbabwe eHebron uthi akulamahluko phansi kukahulumende omutsha, amapholisa eseqinise imigoqo awayifaka emgwaqweni ama-roadblocks bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni.
Khathesi sibona ukuthi sokulenani eliphezulu lamapholisa emgwaqweni bedinga abangena elizweni okungekho emthethweni. Iningi labantu liyangena kweliBotswana ngenxa yesimo esilikhuni ekhaya, ngabona yikho eliBotswana seliqinise imikhankaso.
Iningi elingelancwadi esiqondileyo zokuhlala eBotswana likhala ngokuthi kuzaba nzima ukuphindela ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ngenxa yama-roadblocks akhona endleleni.
Lesi yisikhathi sokuthi siyebona izihlobo labangane ngesikhathi sekhisimusi, kodwa awuhambeki ngenxa yokuthi kulamapholisa amaningi endleleni. Yuhamba wadizwa wabhadali uze wenelise ukuyaphuma eboda.
Akulanani elicacileyo sabehlelo lolu dubo, kodwa amapholisa athi asebebanjiwe bayedlula inkulungwane ezine lokhu umkhankaso lo usungulwe ekuqaliseni kwayo nale inyanga kaLwezi. ELeBotswana lithi lisebenzisa imali ephezulu efika isigidi samapula ukuyisela abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni, kodwa eliBotswana liyavuma ukuthi lilwa impi eliyehluleka ukunqoba ngoba abeZimbabwe ababuyiselwa emuva bangena elizweni izimoto zisanda kubachitha emngcelweni wePlumtree. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kweLeBotswana.